Abanengi babambe umlomo ngaphansi besizwa amazwi kamnangagwa izolo esithi usefuna ukusuka esikhundleni. Osakhulayo intombazane Nonhlanhla uthi kahambe.
Kaphume shemu yehluleke. Hayi, sesiduke kakhulu shemu, izinto azihambi kahle. Usebenza yikho, uhlezi kuphela. Ishlo kusasa njengavuka ijile kuhambe.
Osanda ukuqeda izifundo zakhe ekolitshini le-National University of Science and Technology, uSambulo Moyo uthi umongameli sokumele aphumule njengalokhu akuthembise uZulu.
Lonke ngiqedile ukubhala vela kula msebenzi akulala amdala kaphumule. Izame kube labanye abazamayo sithole lathi imsebenzi nika abanye i-chance, hayi thina sifuna imsebenzi hlezi, hayi amdala kaphumule umdala iminyaka sihambile.
Kodwa unkosazana Alicia Nkomo ilunga lebandla le-ZANU-PF uthi umnangagwa akumelanga athiye umsebenzi.
Hayi mna into umdala kangatshisi, amfuna umnangagwa until 2030 lokho ekhona.
Ukhulu Edward Dube uthi kalaqiniso ngamazwi kamnangagwa kodwa ufisa ehle esihlalweni.
Silaqiniso ngokuthi sesajayela ukuthi izinto ziyakhulunywa sikhangelela ukuthi ziza kwenzakala ngohlobo olunje, but igcine zingasenzakali ngalolu hlobo. Ishungayi kuyukuthi liqiniso, hayi kaphumule kade kweza madoda.
Umnumzana Mbonisi Khumbo ilunga leMthwazi Republic Party uthi kukhona ufuqa umnangagwa ukuthi esuke esikhundleni.
Inkulumo lezi ezenzakalayo lokubotshwana kwabantu lama threats esiwabonayo esenziwa ngabe-army esenziwa ngamasosha and so on, izinto ebesizibona ngo-2016 lango-2017 before i-coup.
Enye inkokheli yebandla lezaphu umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda uthi ulethemba lokuthi uzakwenza akukhulumileyo.
Engabe qinisile uma engabe setshintsha ingqondo layo sekubona ukuthi ngoba abantu bayakomplaina bayasola even abebandla lakhe ukuthi kade ngedlula kanjani into ebekwe phansi ku-constitution isivumelane.
Umnumzana Eric Gono webandla le-Citizen College for Change uthi abantu bangamthembi umnangagwa.
Ukuthemba umnangagwa yikuzikhohlisa. Emalangeni amalutshwana adlulileyo simbonile layini samaminista ewatshaya isislogan sona leso sokuthi 2030 plan yakhe yikubusa eze fele emsebenzini njengesipanela.
Isikhulumeli sikaZANU-PF koBulawayo umnumzana Archibald Chiponda unanxa kubuhlungu ukuthi umnangagwa uzatshiya kodwa bayamukela izizo zakhe.
Sometimes you have to respect an individual.
Isikhathi kumele sihloniphe isinqumo somuntu lanxa umuntu umthanda. Bengifisa kuqhubekele phambili ngebandla elibusayo leZANU-PF.
Umfundisi uRaymond Motsi uthi kukhona okwenza umnangagwa wakhuluma inkulumo enjalo.
Kungani kulezizathu ezithile ezenza ukuthi umuntu aze akhulume into enjengayena leyo? Izikile lento kutsho ukuthi kukhona mhlawumbe okubandezelayo okwenza ukuthi umuntu akhulume. Kungabe kuyinto ethabisa abanye abantu ukuthi balibale bengacabange ngakho kakhulu? Njengama-citizens sifike esigabeni sokuthi khona sithini ngakho lokho sizayenzani ukuthi ayehle ithemu yakhe ngaphela.
Khuluma esemtare Teachers College. Umnangagwa uthe ibandla leZANU-PF lizakhetha umkhokheli omutsha ozamela ma ku-Congress njengenhlala yenza. Amazwi akhe aza ngesikhathi abanye kuZANU-PF besithi umnangagwa kumele eguqule isisekelo sombuso welizwe ukuze simvumele ancintise njalo kukhetho lika-2028 okuyinto ebikwayo sidala ukufuthelana kubandla elibusayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngeze Jesus Banda.